ahambe ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu wonke umuntu wenza ku Politic Bureau kumbe ku Central Committee ukhona kusela. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin districts babe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe kusela ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma-cells yizo yiyo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini awenu khona ngapho emathebeleleni North?
Yes, akhona sibili aqinile ngoba ukuze kuthiwe uyimemba yepartfuz ube khona kusela lanxa welesikhundla esikhulu kodwa kuqalela phansi kusela. And siyabe sichekana sinekeshe ukuthi abantu bona abakumaseli are they registered voters yini ngoba sikhangelele ukumobilizea i-5 million vote kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho olwedluleyo ukuthi ibandla leZANU-P F linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo lingathi lokho lithola usekelo oluningi yini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Njengeparty, ruling party, lathi isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho esiyabe sikhona sikhankase khona sithathe kube kuZANU PF. Lokhu zeni support yes njengemathebeleni North abantu basisupporte njengeZANU PF ukuzwa.
Abanye njalo bathi uMongameli Mnangagwa kenelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Lokhu kungaliba lomthelela yini kumpumela yokhetho oluzayo?
Umongameli lokho ebuyileyo ku-Second Republic sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi. Kanti esinye u-Parliament building siphelile. But khonokho okutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasupportesha i-economy ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi ku-economy ephambili abanye bahwatshe izifundo. But sinethemba ngobukhokheli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ekuye wangena kuphaa.